siyabonga jonga losta emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngontulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe osengohlala endiza emoyeni ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwelele Lesotho.
Akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwa-President Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinisihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko.
Iziphathamandla zakwele South Africa zithola impondo zendlovu ezilentengo eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu endizamtshineni ebelubhekise kwele-Vietnam. Idale leSenate liphakathi kwengxoxo-mpikiswano eyokudinga ukuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza omkabo baphiwe isigwebo esikhulu na.
Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena lasenkonzweni abafundisi bezifaka benza lokhu. So kudingakala ukuthi indlu ephezulu or esingathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwele Lesotho kulandela ukubulawa kwaye ngomkhokheli webutho umnumzana Maparankoe Mahao ngeviki edluleyo. Umgabe nguye umgcinisihlalo we-SADC kanye lomanyano we-African Union. Umhlangano lo ungenwa ngamalunga eSADC Troika njalo umsakazi weZBC uthi njengomuntu omdala okhaliphileyo umgabe ukhangelelwe ukukhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweLesotho lolu. Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona yini umgabe asekufezile njengomgcinisihlalo we-AU kanye leSADC.
Ngibona ngani mina umsebenzi lo uthwalise nzima uPresident Mugabe ngendlela yokuthi phela laseZimbabwe abantu sebekhala ngokuthi kahlali khona. Kodwa yena ngokwakhe hhayi ukhanye ephithekile wazama ukuthi atholakale yonke indawo. Khonokho kutshengisa ukuthi yena uyazisola ukuthi mhlawumbe kungathiwa umsebenzi kawenelisi kahle. Kodwa phela siyabona ukuthi zikhona into ezifana lokubuya kukapresident Obama kwele Afrika ukuthi President Mugabe azohlangane laye. Kukanti-ke America iqakathekile kakhulu nxa ukhangela ukuthi izwekazi le-Afrika lingathuthuka lisiya ngalo. Mbone ngani mina khonokho ukungathenjwa ngabantu kwakhe yikho kubisele emuva umsebenzi wakhe le sisindo akade engaba laso.
Ukukhona yini okubambekayo ongathi sekufezile kathesi njengomgcinisihlalo wenhlanganiso zombili?
Hayi, akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwa-President Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinisihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko. Akungabi khona umahluko, sizakhangela kuzafanele abantu bakhangelisise kahle-ke khonapha edabeni lwaseLesotho lolu ukuthi uzasebenza njani, kumbe uzancandisa njani ilizwe lase-South Africa ekuzabeni ukudinga ukuthula phakathi kokungahlalisani kuhle kwezombusazwe kwele Lesotho. Kuzabe kuyikho phela kuzabe kulethuba lakhe lokuqala uPresident Mugabe ukuthi azitshengise ukuthi mhlawumbe angenza umahluko ezintweni ezifana nalezi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseNgilandi. Iziphathamandla zakwele South Africa zithi zithole impondo zendlovu ezilentengo engafika inkulungwane zamadola ezingamakhulu amathathu $330,000. Impondo lezi ebezisiwa kwele Vietnam bezifihlwe emabhokisini abelamaphepha asikiweyo enziwa imvuthu. Umphathi ntambo wezemvelo umnumzana Sevia Kasukwere utshele iStudio 7 ukuthi isehlakalo lesi sizaveza sobala ukuthi vele ngobana bephula umthetho okuthengisa impondo zendlovu okungavunyelwayo emhlabeni jikelele. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yobona ngokulondolozwa kwezemvelo iZimbabwe Conservation Task Force umnumzana Rodriguez utshele iStudio 7 ukuthi iziphathamandla zikahulumende yizo ezibulala inyamazana mahlayana zithengisa impondo kanye lezikhumba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale lesenethi lithi liphakathi kwengxoxompikiswano ngokuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza omgabo besesebancinyane kufanele bagwetshelwe ukuhlala iminyaka eminingi ejele ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuba. Usenetha wakobulawayo umnumzana Madison Hlalo owebandla le-MDCT utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bonke osenetha bayavumelana ngalolu daba, njalo abanye babo abebandla leZANU-PF bagcizelela ukuthi intathelizindaba kazizwisisanga kuhle ukuthi amazwi kamtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ayengaqondanga ukuthi abantwana bale minyaka engaphansi kwelitshumi lambili bengaba lelungelo lokuya emacansini.
Indlu ephezulu ePhalamenti yeSenethi kwiviki ephelileyo ibiphethe siludaba lolu olukhangelane lokuphanjaniswa esingathi kudlwangulwa kwabantwana abancane kusenziwa ngabantu abakhulileyo. Ama-senators wonke phaya kuSenethi bakubone kufanele ukuthi imithetho le iphangise ukuthi ifakwe ukwenzela ukuthi ivikele abantwana abangamankazana.
Kuyini okwenzela khuluma ngalolu daba?
Hayi, kushuthi vele udaba lolu lwafakwa nguyo umama uPrevious ekubonile sibala ngento ezinjengazo nezo nsuku zonke emanyuzipepeni nasemarediyweni lapho esibona okutholakala khona. Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena lasenkonzweni yabafundisi bekuthiwa bayenza lokhu. So kudingakala ukuthi indlu ephezulu or singathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni, njalo abantu baziswe ukuthi kulicala ukwenza into yokuthi ungathatha umuntu oleminyaka engaphansi kwe-18 years.
Kuyini la kuvumela naye?
Yikho khona okho engikuthoyo ukuthi
ama-recommendations.
Ya, ayikapheli ukudibhethwa. Lapho ezaphela khona ukuthi idibhethwe kulo uyabe kuceliwe nguyena lo oyabe kufakile ePhalamenti ukuthi ufisa ukuthi kubanjwe ngayiphi indlela. So yikho kuzathathwa ngelanga lelo lapho kuyabe sokuqoqwa ukukhuluma ngale ndaba ePhalamenti.
Likhangelela ukuthi izaphethwa nini ingxoxo le?
Hayi, kusho ukuthi amaviki wona alandelayo ngoba abaningi bama-senators bakhulumile. So bangaqedi ukuthi wonke umuntu useqedile ukuthi akhulume. Lo oyabe ilethile indaba enkundleni yiyo sokumele ayisukumise ayigoqe, kube sokusiba lokusekela kwama-senators abe khona. I-recommendation yakhona yabe isiza hanjiswa phambili.
Lo ngusenetha wakobulawayo umnumzana Madison Hlalo owebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezijeneyo namhla ziphatheke kuhlelo lokubutha izibi endaweni yamavinkili ebudiriro 1 njengesibonelo sokunanza usuku oluqhakathekisa ilungelo lomntwana wezwekazi leAfrika ele the Day of the African Child elinanzwa kuzwekazi leAfrika mhla zilitshumi lasithupha kunyanga kaNhlangula June 16. Kubika uMavis Gama.
Ingoma yelizwe leyo ebihlatshelwa ngabantwana besikolo abagoqela inkokheli kujunior council eHarare lezifundi zeBudiriro Christian College abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency kanye lolukamunicipal weHarare olubona ngezokubuthwa kwezibi yibo kade bekulomkhosi eBudiriro 1. Umeya wabontanga kumunicipal weHarare osathatha izifundo zeForm 6 eChurchill Boys High School uJunior Councillor Ebenezer Mabela obe ngumhlonitshwa kulomkhosi uthi bakubone kufanele ukuba bakhutha zontanga abanjengabo ukuba balondoloze indawo abahlala kizo ngasikhathi sinye kunanzwa lolu suku olwakhethwa ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo kwele South Africa.
Njengabasakhulayo baseHarare kuqakathekile ukuthi senze into zethu singabontanga, you know, indawo le ifuna ukuhlanzeka.
UJunior Councillor Mabela wengeze wathi lomsebenzi bakhethe ukukhokhela bona ukuze kube lula kwabanye babo ukwamukela lokho abakukhankaselayo okuphezulu kokulondolozwa kwezabelo abahlala kizo zihlanzekile.
Abaya kuzwisisa kakhulu ngoba esikwenzileyo ukuthi sibuye singontanga singabanye babo, so akula into elula ukwedlula ukuthi nxa ufuna ukureach out to a certain person usebenzise omunye umuntu oku same level line.
Umabela ukhuthaza uzulu wonke ukuba abozibeka umlando wokulondoloza lezo ndawo bahlala kizo zihlanzekile.
Engingakutsho kuzulu ukuthi kufanele sihlale sikwazi ukuthi yithi abanikazi bezimbabwe le. Njalo nxa sihlala sisendaweni kufanele sikwazi ukuthi silondoloze ukuhlanzeka endaweni esihlala kiyo.
Ukhansela wesigaba esihlanganisa iBudiriro leGlenview kumunicipala wabantwana lo uElizabeth Vela utshele intatheli zindaba ukuba baphatheke kulomkhosi walamhla ukukhumbuza abadala phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo yabo kanye lendawo lapho abahlala khona. Unkosazana Bester Moyo osebenza kunhlanganiso yeJustice for Children emzini weBudiriro njengegqwetha elisafundela umsebenzi uveze ukuba kungani njengenhlanganiso bekubone kufanele ukuba khona kwabo emkhosini lo.
Injongo bekuthi namhla sihlangane labazali ngoba siyasike sihlangane nje labantwana sikwazi ukukhuluma labantwana ngamalungelo abo, sibatshela lokuthi kumele nxa bephambaniselwa amalungelo abo okunjengokubanjwa kumbe ngokuganyavu kumele baphangise ukukhuluma baphangisa ukureporta ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthola uncedo kungaba ngokwempila kahle ukuthi bazivikele ukuthi bengabamba ama-HIV la khona kumbe ama-STIs kumbe umntwana ebephambaniselwe. Njengoba sifika ezikolo sikhulume besekhuluma lokho kuyabe kwenzakile ukuthi ziphume, otherwise kunzima ukuthi abantwana aphongubuya nje zokhuluma.
Abasakhulayo laba babhode bebuthi izibi kundawo ezintathu kulomuzi waseBudiriro okubalisa khona emavinkilini eBudiriro 1 2 le 5. Izifundi ezivele kuzikolo ezehlukeneyo ezikulomuzi ziphatheke kulomkhosi lazo. Bebekhona bekade belibazisa uzulu ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ama-drum majorettes amantombazana avele eBudiriro 1 High School kanye lekhwaya yamantombazane njalo afunda eBudiriro Christian College. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantwana okubalisa eJustice for Children bebekhona ukusebenzisa lumbuthano ukubafundisa phezu kokuqakatheka kokutsho lapho behlukuluziwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso yabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika eWomen of Dominion International oqalise izolo ngolwesine edolobheni leCincinnati esigabeni seOhio khonapha eMelika uphela ngesonto. lo ngomhlangano wesine njalo wenziwa kanye ngomnyaka. Lo nyaka indikimba yalomhlangano ithi Ebenezer. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele linye ilunga lenhlanganiso le umtshumayeli uEvangelist Florence Ndlovu.
Namhlanje, itheme yethu inye yona leyo ukuthi Woman of Dominion, we know no defeat. Jesus is our captain. Sihamba ngetheme yona leyo amalukhuza wonke, iyona le eyalo nyaka yethu esokuthiwa nguEbenezer, ukuthi uNkulunkulu seze wasifikisa eminyakeni wesine. Silokhe sisiyaphambili ngomthandazo we-Woman of Dominion. Hayi, kuyasinceda thina omama ababe phansi singalayi confidence. Uyakwazi njengabomama sometimes abantu babe kukhangelela phansi njengani, kodwa i-Woman of Dominion ECP amandla ngoba we keep on shouting, Woman of Dominion, take your dominion and rise up and shine wherever you are. Ukuthi sukuma lapho hlezi khona, ubambe isibani sakho sifunde umlilo, uchumayele ilizwi likaThixo. So nge Woman of Dominion, women are so powerful and so confident, you can see them standing and saying things. You wonder how abantwana bekhaya laba bakhuluma izinto ezinje.
Liyabe lisenzani vele emhlanganeni le?
Imhlangano yethu lama workshops lezi ntshumayelo ngamabanga lamabanga. Isikhathi sonke siyabe silamasevisi njengoba ekuseni siqalise ngokuthiwa irumukho inshona, ukuvuka ekuseni, ukuvukela ukuyadinga ubuso bukaJesu emathathakusa. So sivukile emathathakusa, emadabukakusa sabuya lapha sezadinga ubuso benkosi. Khathesi-ke sesikusevisi yokuqala emini yanamhla. This is the first service. Then esiyabe sikwenza kungabe kuchiyene kusasa ngesabatha. Kuyabe kulama workshops achiyene. Mina ngingu-Evangelist Florence Ndlovu from Zimbabwe, lapho engazalwa khona, ngazalelwa ebube esiganda phansi.
Ubona iphumelela na i-Women of Dominion ama-conventions wonke nala uzilibe namhlanje? Ngathi inani labantu ababuyayo kuya kuqala kuze kube manje
kakhulu. Nxa ubona ixukane elincinyane kangaka, kodwa bayeza kusasa uzabona ukuthi abantu babe sebebuyile. Siyagcwala kwesinye isikhathi siyafika kuma-300 eMaryland. We-300 when we started sasikuma 200 and something khona ngale, asisake sibe lixuke elincinyane. Iyaphumelela sibili
lokhu elikhula,
lokhu esikhula iminyaka.
Lo ngumtshumayeli uFlorence Ndlovu wabekhuluma lo Praxedis Jeremiah oStudio 7 eseCincinnati, Ohio, khonapha eMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sihlaziya udaba lwelunga lweqembo lomdlalo wenguqu elimela ilizwe ama-Warriors elibhekanelo kusilela kwemali ngaphambilini komhlangano walo le-Comoros kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ubuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseNigeria. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulamalunga ebutho labalwa becatsha abekholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram ababulewe ngabanye babo ngoba sebefuna ukuthiya inhlanganiso. Inhlanganiso yabona ngezomkhathi iWorld Meteorological Organization ithi isacubungula ukuchisa kakhulu okuhlasele amazwe amanengi ukuthi kungaba kubangelwa ukuguquka komkhathi na. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sitholakala njalo ebulenjini ku www.voazimbabwe.com kumbe ku www.voandebele.com lo www.voashona.com. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elimela ilizwe eZimbabwe Warriors uKhalisto Pasua izolo uchiye umsebenzi esithi kumele kumele aqale abhadalwe imali angayiphiwanga kusukela ngomnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iqembu lama Warriors limele lidlale leComoros kusasa. Abadlali bebesithi kabasoze bayedlala labo nxa bengaphiwanga imali. Kodwa imbiko sisanda ithola ithi sebevumelene lenhlanganiso yezifa njalo sebezasuka kusasa. Sixoxe lo mlandeli wenguqu uCassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona kwambona ukuthi le indaba ndikwezemidlalo wakithi ngoba kangele indlela akhokhela ngayo i-national team esiyadlala eMalawi wadlala kuhle lakhona bengahambanga kuhle bahambe kanzima baze bafika eMalawi wafika wawina babuya iComoros ekhaya bayithaya so sofanele bayekurtendek ukoach uyaye kumsebenzi ngoba kabhadalwanga kukhanya ngathi into ebuhlungu kakhulu ngoba ngumtele emoli phela osebenzele imunekhe kumele na esebenzile yahole njengayo wonke umuntu osebenzile.
Okokuthi nxa ukhangele ubone ngani lungalungisiswa njani udaba lwenguqu ekhaya la?
Wale nguqu kakhulu ngathi luphanja inkokheli ezokuzifa abantu laba ngokubona kwami ngibona ngathi inhlanganiso yezifa sebethethe bayenza into yabo ngoba behlulekile kodwa kabafuna ukuva umuntu wehlulekile aluba kuyukuthi kungenzakala bakhutshe ukuthi upresident wakhona uCasper Dube lo yi-team yakasebenza la bakhona abanye abalungileyo abangasebenza khonaphana kodwa kukhanya indaba uCasper Dube lomashingayise yibo abantu abakhanya ngathi babulela ibhora ngoba nakhona uCalistus Pasua bebemthembisile ukuthi imali akuzo yiperopreni kukajoni ujoni uphekile namhlanje 93 abakhulumanga naye sizile ukuthi zolo kubadinge ephasi naphezulu ukuthi akhulumisana nabo bambalekele bangafuni ukukhuluma laye so yintembi i-leadership yezifa yesi kuleli bhora ekhaya.
Lo ngumlandeli wenguqu uCassius Jayce Simanampofu obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa.
Bithi waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi ubokile. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilamba lingomile.
Sesikuhlandla lokuzilibazisa uhlelo Woza Friday lamhlanje seleqembo lembube ele Black Umfolosi eliselizweni leCanada lapho elibukisa khona idlaladelalo elitsha elilengoma ezilishumi lambili elibizwa ngokuthi Umhlaba.
I send roses
namhlanje yawathi Ungakhohlwa wisdom sathi kawangu abe kutkutse bekona mina kutjani yona ukuthi ubudisa walika yeseke awu shubri baba
bayama ubuva suqale izomculo ngomnyaka ka 2010 esedolobheni lasemashwingo kuyikho lapha azalelwa khona njalo wakhulela khona. Ngaleso sikhathi ubesenza umculo we-urban grooves kodwa uthe ngokuza edolobheni lakobolwayo ngomnyaka ka 2011 waqala ukucula umculo we-reggae.
Ama-albums ayi-3 undachithwa Banufila Dizzy ndakakanganisa onke lawa ama-albums ala ma-videos awu akhona ku-YouTube even the music yangkhona ikhona futhi kuma website anjengama SoundCloud.
Selokhu waqala ukucindezela uBovers sekhuphe amadlaladi amathathu kanye namasingi ambalwa amanye awenze esebenzisana labanye abahlabeleli laba ngabagoqela abahlabeleli abenza imiculo engasiyo izimdancehall abagoqela abenza ihip hop abafana noCalvin yena okhangelele ukuba ngaphakama kakhulu kwezomculo kwelezansi yezwekazi laseAfrika njalo ke wasebenza lomculo olodumo waseSouth Africa uCasper Nyovest ensukwini esanda kwedlula.
Shubri bam 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 bam. It's a dance thing. Ona takumberi ta 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 kumberi, ota kumberi ta 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 kumberi, takumisa ipopule.
Ubova sicindezela ingoma zakhe labe Wisdom Records abasebenza besedolobheni lakoBulawayo. Njalo ukuthi ukusebenza engikho esigodlweni iHarare ngesinye sezizathu ezenza engabi lodumo njengabanye abacula umculo wezimdancehall. Wona osuhluphile kulezi nsuku kweZimbabwe.
Ama radio stations malutshwane. Nase Harare. So ukuthi uachieve should go to Harare ukuthi ingoma zabo zikhale while isithini ezikwameni imali yabe ingekho.
Lo mhlabeleli usebenzisa ulimi lwesishona ndawonye lesindebele kanye lesilungu nxa ecula. Umculo wezimdancehall uhlanganisa abasakhulayo kakhulu esigodlweni iHarare loba nje usumemethekele lizwe lonke nje usuthandwa ngisho lakoBulawayo lapho ntanga abaziwa ngokuthi akazelela umculo wehouse ophuma kwele South Africa. Nangu uBova sephuma enkundleni yengoma ehaya esinqanda mathe sakhe ethi wabakani. Seven go below you, Joseph Janji.
My life, you're the only girl loving my life, baby. I don't wanna lose you the way you are. You look like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so confused, baby, in my mind. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. That's why I'm telling you the truth. Bagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yombulo mune, mune, mune ni mtanda yombagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yombulo mune, mune, mune ni mtanda yombasalumele no mtu njenga. You know, baby, you're the best. You treat me better. You make me happy in my life. Baby, be with me in my life. I will give you love with the best I can. Oh, no, 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 baby. You're the only queen of my heart. How can I show you what I got in my heart? Baby, I don't wanna lose you. I love you, Bangan, I love you, baby. I love you, Bangan, I love you, baby. I love you, Bangan, I love you, baby. I love you, Bangan, I love you, baby.
Uhlelo Woza Friday sixoliseke lapho sihlobo esithandekayo besithe iqembu ngele Black Umfolozi kusuke kwaba lokuxubana okuthize umhlabeleli ebesilaye ngoBovers. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe osehlala esendizamshineni okwele South Africa emhlanganweni we-SADC Troika okhangela udaba lweLesotho. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilani.